Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani izulu kandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 28 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikwazi ukuthi siyalisaziwa yisikhini yonkeni kodwa yindlela zaezokuthela ukuthi abantu kumele babebekhona begqoke njengathi bafike bajukula abantu bancwanele kakhulu mina ngenkosikazi wami labantu abanjengogibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe waziyipha labo bantu.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende.
Uthe yena uChief Mabhiko ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele, ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshela umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elubhane lamhlanje ukuthi yena ngumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo yena othi bafuna ukuthi amathambo kayise agejwe eHeroes Acre ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthi abekwe ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende. UKhumalo ubese South Africa lapho kade esithi uzasuka khona lezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya abe esesiya esigodlweni se-State House kobulawayo lapho okuzaba lembizo khona. Sixoxe loKhumalo osephendukile eZimbabwe ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle ukubangele ukuthi ayehluleke uqhuba imbizo yakhe.
Ngibe sengizwe indaba ezinganhle lapha ngokwenzakala on the ground la ekhaya in preparation for umsebenzi imbizo le ebengiyibizile ukuthi kulamacebo amazi atetshwa ngamapholisa lalaba asebenzisana layo labo abazindoda zikahulumende abathi bona ngezekuvikela ukuthi very reliable information sibili ngendlela esibamba ngayo izinto njalo bebese bevele bashonga kobovodoza besibili bekuthi yona kusasa akuseze kuchiphe bekabizile emhlanganweni bekacele ukuthi babuye athi akuseze kuchiphe kuza kuyakhona abazakwenza yonke into esemandleni abo ukuthi ingaphumeleli ngizwe leyo. Manje esengikuthisayo lapho sengithola okungenze ngasuka ngalala ngihamba ngobusuku ngafika lapha e-Xen ukuthi ngizokuzwa kahle ngasengifica ukuthi kubelanga yibo ebhilelet ngizitholele mina ngendlela ezikhona lami engisebenza ngazo ukuthi ebelungisi labantu phakathi kwabo amapholisa labanye. Angikwazi ukuthi iyalisaziwa yisikhini yonkeni kodwa yindlela zaezokuthela ukuthi abantu kumele bebekhona begqoke njengathi bafike bajukula abantu bancwanele kakhulu mina ngenkosikazi wami labantu abanjengogibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe waziyipha labo bantu. kuze kasidubule nakudubule kanjalo bathathe laba abangama-ring leaders ababambe abanye babanyamalalise abanye bababophe babophe iquqaba lonke likhona manje ngakhangela ngiyazi ukuthi kuyabe kusilabantu abadala ogogo labokhulu ngiyazi ukuthi kuyabe kunabantwana abancane abaabe bephakathi kwalowo msizi ngase ngikubona kungcono ukuthi ngibuye ngizoyibonela njalo kathesi ngikhiphe i-statement sokuthi kodwa nje siwathapha ngikwazi into sizafinyelela bonke abantu nawethu kami ukuthi no leso sizathu kungcono uyenye lowo msebenzi ngoba thina kasilamabutho asikwazi ukuzivikela njalo kangifuni abantu bafe igazi labo libe phezu kwami ngoba kase umsebenzi wegazi umsebenzi wobukhosi into engcwele umsebenzi wokubusaase ngisikhumina kungcono kebami ongabi khona umcimbi ngase ngawuchitha owakusayo so ngiyakubongela nje nxa ufoni senze ukuze abantu bakwazi
manje sokumele ukuthi abantu bakhangeleleni uzenziwa nini umsebenzi kade lifuna ukuwenza
umsebenzi ebengifuna ukuwenza uzakwenziwa umbuzo omuhle kakhulu leyo gane angifuni abantu bangaze bacabanga ukuthi bekuphelile abantu awuseke kuphinda kube khona ngoba ngiyazi basiphelile ngiyazi bakhangelele lemsebenzi kodwa ngiyabathembisa ukuthi kuzoba khona futhi angikhole ukuthi kuzabaphathana kakhulu kodwa okunye okungenze ngakholula lezi zinto ebengizizwa mina ngingumuntu obizwe ngunkulunkulu ngibizela lesi isizwe singamqakazi
Alo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elupane lamuhla ukuthi yena ungumzukulu wakoKhumalo ngoba unina nguMakhumalo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa obezama ukuya emngcwabeni lo uvinjiwe ngamasotsha ukuthi engazaphuma emoteni yakhe. UChamisa ubikwa ubedlula esiya eBhinga lapho kade kulombuthano ukuthakazelela ukunqoba kukhetho okwenza ibandla lakhe kulesi sigaba wathi adlule emfeni kodwa walelwa ukuphuma emoteni. Siqoxe lo Zenzele Ndebele intatheli zindaba obesembuthanweni lo.
I cannot confirm 100%, but in terms of the impact in the I'm going to go to the chief of the people. Lapho kade ngibone khona izibota bezingasekho lezo mota so ngibona ngathi kungaba neqiniso ngoba bembonele ukuphithizela babona le moto ezifana nezakhe kodwa yena ngokwakhe angizange ngimbone but kwaba lokuyi-activity abantu abangani ngabe-security lapho kade kule mota zakhe khona and abantu nje kade ngikhuluma labo khonapho kulabantu abathe uChamisa sefikile but angizazanga ngambona ama-procedures ekhalini.
Sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo akukhulumile
uthe yena uChief Mabhikwa ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe uphinde njalo wathi yena uyananzelela ukuthi indaba yeGugurawundi ngezinye zezinto ezingahambanga kuhle and uhulumende weZimbabwe uphezu kokuthi udaba lolu lulungiswe kusetshenziswa amakhosi awomdabu kumbe ngithi ama-chiefs. So ubekhuluma lapho ngemva kokuthi ureverend uSeni Sibanda ekhulume ngokuthi usebenze kakhulu lo chief Mabhikwa abe bezama ukuthi abantu belupane bebe le healing bebe lokuthula ngoba ilupane ngeyinye yezindawo ezasethwa kakhulu indaba yeGugurawondi uchiwenga uphinde njalo wakhuluma wathi kona isifiso sabo ukuthi ama projects wonke ona la amanengi nengi aqaliswe nguChief Mabhikwa aqhubeke even uMabhikwa enga
Hello ke nguzenzele Ntebele intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane. Kolunye udaba olufanayo induna uDennis Nhlamba oNtebe eGwanda usekhotheme. UNhlamba wayesazakala ngokuncoma owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ufele esibhedlela sakobulawayo lapho kade eselatshwa khona. Ukwezemaphandleni izakhamizi zetsholotsho esabelweni seMathebeleland North zibhekane lendlala yesebekayo kulandela ukungani ngemfanelo kwezulu ngesikhathi sokulima esisanda kwedlula. Abantu abaningi abanamanzi okusebenzisa ezindlini njalo lokudla kuyasilela ngesikhathi ilizwe libhekane lesimo esibi somnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Manda ekhona le eCholocho.
Indawo elinywa ngokuthelezelwa eluhlaza irrigation scheme omele incede abalimi abalikhulu lamathuma amahlanu 150 kulinyiwe imigelo embalwa ngenxa yokuselakala kwempompi zokudonsa amanzi emthonjeni okhobozisa amanzi ngamandla kagesi athathwa elangeni solar system. Irrigation le yakhiwa ngumanyano we-European Union. Umnumzana Kampetla Ndlovu ngumlimi omkhulu kule ndawo.
Into ehluphayo lapha ngamazimpompi loku amapayipi.
Thina lapha sasithi nxa silime kahle siyazuza imali lapha nekulimeni ematamatisini. Babuya bezwadinga lapho bazothi sino kwenza ngavela avuthe siyabatshela amatamisi right yabuyizimota all over lapha zothi
lani bese lithola impuku
irrigation le eyakhiwa luncedo olwavela kumanyana wamazwe e-Europe inkulu wamagama njalo ibingasiza izakhamizi eziningi ngesikhathi sesigudumezi kodwa balutshwana abantu abayilimayo ngoba inhlanganiso ebancedayo ekhulisa ithi kumele kulinywe ukudla kwenkomo kuphela laloba abanye belima abakufunayo. Unkosikazi Lizwe Sibanda ulima amatamatisi.
Izasiza mbijana ngoba i-maintenance yangkhona incane kube i-maintenance yakhona inkulu ukuthi ngakhona pha konke kusetshiwa sesenza nje kungancedisa kuli but incane ivele esisebenza ngayo into zokusebenzisa asilayo amanzi sesilawo maningi kuli ngayithi uyakhetha njalo-irrigation yethu leyi i-20 hectares bona kabekhulisa gabala ndaba lokulima lokhu okwamatamatisi bona bafuna silima okwenkomo okokufida inkomo.
Osakhulayo unkosazana Lesipho Antonetta Moyo ubefisa ukuziphilisa ngokulima ethengisa kodwa indawo ayiphiwayo kwi-irrigation le uthi kayifiki amanzi.
Ayindlaliningi lo nyanga bizilesitya linaka sesigabeni lesi besilizwele kwezinye indawo soka ngokuthi ma kungaba la maphayipi esingakhona ukuthi silima amatamatisi sithengise noma izithelo sithengise sikwazi ukuthola imali yokuziphilisa.
Unkosazana Gcirani Mpofu wemangweni wemhlabangubo uthi isimo ngempela kubi sebephelelwe abasakwazi ukuthi benzeni.
Indlala ekhona lapha inzima asikwazi ukuthi singayithini sizangena ngapi labantwana cela uNkulunkulu angenele nohulumende angenele kwenza ukuthi nesikazi ukuphila ngabantwana sidonsa nzima silaplani esingayenza sicela kuNkulunkulu asincedise.
Ukhansila ka-Ward 12 eCholocho uGift Nkomo onendawo egoqela imachudula, imahangule, imadlangombe lawo ziyindawo uthi kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele sokusenza izulu lingani kuhle ngale minyaka.
Wesile problem enkulu kakhulu ngephetheni yezulu. Izulu selatshintsha iphetheni asisakwanisi ukuthi sibe kwathi silima nini, silima njani, silima ama-crops anjani and we have resorted to ukuthi silime unyawuthi more than any other crop because unyawuthi vele butshani. So utshani uyakwanza ukuthi buhlume even izulu lilincane. But otherwise generally lo nyaka is far different from last year. Lo nyaka indlala ikhona.
Kodwa ke uKhansila Phumuza Dube Ward 22 oncelezane le ward kaNkomo uthi ayisibo bonke abazalamba esigabeni sakhe ngoba balimayo ngesikhathi bavunile njalo basoze balambe.
Emaphandleni yeyizulu nabo vele iqiniso sibili bakhona abalambayo but abanye batholile sibili. were very hopeful ukuthi bazahambisa GMP bachiyo abanapho because according to program ka president efubuza leyana eNtwasa eyokhepha amagodi leya ukanjompo is paying off lama I'm doing it that's why bona mina mabili la as I can tell you now but it's na abantu abaningi bavunile awaye ore sebethengisi lesebe le mandla ezandleni kakhulu sosibangikrajuti kaba thengisa amazambane sasemanzi
izakhamizi zesiqintini sonke setholoto zikhala ngokuthi ebusika kuzaba kubi kakhulu ngendlala nxa zingasaphathiswanga zinhlanganiso ezinceda ukupha ukudla lohulumende ngoba azibonanga lutho lonyaka ngimane studio 7 emambanjeni etholoto igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lendoda nakamuyi umnumzana Joshua Nkomo onke waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngodaba lokuyagebha amathambo kayise ukuthi ayengcwatshwa kakutsha ekhezi.
Ye, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayisuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze kwakunye lapha into yokuqala ngumbuzo owenze ngaphendula laphana indaba yokugezwa kukamdala Inkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukubhoda lezigaba zonke elizweni lapha so umbuzo lo uhlezi khona ubuyileke lo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJulius Sabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likaNkomo eliseHeroes eHarare ake ngiphendulayo leyo mpendulo engiphile
khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi esanda sitshiya umdala ukuthi lina njengemuli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona eHeroes Acre kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho Gandhi ingxenye yemuli yayingafuthi umdalelo wakhona umgabe wasekhulela ingxenye enye yemuli ukuthi yayebekwa khona le kodwa yena ngikwazi umdala wayengafuni ukuyalala eHeroes Acre wayefisa yena ukuthi eyelala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo south wakutshela abantu abaningi lami ngomunye wakhona wayesale egqonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono ligume umunwe wami lo ube yohamba eHeroes Acre mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami wayelithonyamdala.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesi?
Ngawunanzelela kanti into ebikhala ivuka leyaso akuqali lam ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi ngathi ngibe studio 7 lakungakangaxoxa futhi ngakho le ndaba le asikho ukuthi ngivuka kathesi hhayi into endala
njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le iHeroes Acre umgabe la engakangcwatshwanga eHeroes Acre lina lithini ngakho lo?
Ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona ize angayithembanga ngakho kumbe ayihlolayo so-ke lathi sisinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simse kibo kwakhe ngoba kwakuyisifiso sakhe leso kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazange abe leqiniso ngaba bevumelane lo Nkomo ukuthi bazalala laphana akusabanga njalo-ke so akungabi lo msindo njengokuthi kathesi abanye sesi i-tribalism kuthini thini kathi ngaso kungunkomo ogejwayo omele elala kibo sekuyi-tribalism ngakho ngumgabe omele elala enkomzini kwakuright yikho okumalisayo khonokho
sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa eHeroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo lina manje likubona njani nxa lisizwa khono?
Akazi kanti amadoda lawa abuthwayo lawo agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamagqapha egcwele igazi labantu emzini wakhe so abakuthiwe lokho ukuthi uthi bakhona abakwazi mina hhayi angayiyonto ekwazi kodwa kutho ukuthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kutho ukuthi ngabona kuyenzakala lo.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli beStudio 7 labo bonke amaZimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engikucelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakufezanga lokho, ngibona ngani ngesikhotho i-detail ngabe ngamdetail umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuyenzela lutho. Kukanti yena uwenze kakhulu, wenzela esizwe lethu into ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana besikajosefa ebhayibhelini wathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya engalali kwenye indawo, ayebekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi, ithemba abantu bayazisiza khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ebesiqoqalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwamanje wothi ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lemithelo kamanisipala. Silo nkosazana Otilius Vanda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Intengo zonke ziyakhuphuka, okukhuphuka kuze kukhuphuke kanye lamarepu ukuthi uthola izakhamizi sezingasakwazi ukuthi zenzeni ngokudula osokukhona okwamarethi osokudala ngisho lokuhlalisana phakathi kwesigaba phakathi komuzi kulaba ababanikazi bezindlu lalaba abangamathenini kube nzima ngoba labo bazabe sebekhezelwe njalo kumele bebhadale nge-US dollar. Okungaqeda lolu dubo ikakhulu yikuthi uhulumende anike umanisipala ama-grants ayiwo ayethula umthwalo kumanisipala ukuze umanisipala angathathi kakhulu kuzakhamizi. Njalo siyananzelela ukuthi kulamakhampani amaningi ayabe ekoloda umanisipala okwenza umanisipala laye adonse nzima.
Zikhona na inhlanganiso eziphathisa abaswelayo?
Inhlanganiso eziphathisayo zikhona loba nje zingake ziyenelise umphakathi wakobulawayo ngoba wona ukhulile. Sile nhlanganiso eziphathisayo abaswelayo ezigoqela i-World Food Program isizile kakhulu kumawadi athize phose amalokishi athize ikakhulu lawa alabantu abadala lapho abaphathise khona abadala kakhulu ngento ezinjengama-groceries. Kwasuka kathesi sebephathisa ngema-projects anjengokufuya inkukhu, inkukhu zamaqanda ukuze abantu bethole ukuzisiza. Ikhona i-social welfare iyasiza, kodwa kuyasilela ukusiza kwangukhona ngoba izabuya mhlawumbe kanye ngomnyaka ikakhulu kuhlangothi lukamansipala eliyibe sisebenzisana lalo phose malanga onke. Zikhona njalo inhlanganiso ezibasizayo abagogekileyo, labo baluthola usizo kodwa alweneli ngoba uvele wona umumo welizwe ungamanga kuhle. Silazo inhlanganiso njalo ezisiza abantwana abangamantombazana phakathi komuzi kodwa azweneli ngoba esingakuthi yisilungu i-demand iningi, labantu baningi kodwa inhlanganiso vele zizintutshwana, lenzuzo zangkhona zizintutshwana kulapho esikhangelele khona.
Kungenziwani ukuthi uhlupho lolu lube nganeno?
Yikho ngisola ngilokhu ngikhala ukuthi nga uhulumende uyangenela anike ama-brand uthi lo hlangothi lwe-social welfare olukahulumende lalo luphatheke enhlelweni zokusiza ikakhulu abaswelayo abalupheleyo ngitsho labagogekileyo. Nga kuyatholakala lolu sizo bekuzayamukelela umphakathi ngoba kathesi umphakathi usebunzimeni obukhulu kakhulu lapho othola ukuthi izinto ziphela mihla namalanga, izakhamizi azisenelisi ukuphila impilo, kukhwela kuze kukhwela impuphu, sikhuluma nje ngama basic needs abantu umlando wonke siwuchiya kuhulumende ukuthi ngawe uyazama ukuthi asizane lama council bebanike ama grants lawana kade khona emuva ngoba laye umansala engayekela sinaye engayekela ukuthi thina sibhadale kuba nzima sizadutshukelwa yizitishi idolobho lingcole amabhimi engathwalwa emakliniki siyehlule ukuthola usizo so sikhala kakhulu ukuthi ngawo uhulumende uyangenela ancedise ngoba yonke into ayikho and ama-basic commodities our controller engingathi omunye nomunye uchaja ngitshilo ngaphambi kokuthi bachaja intengo abazifunayo akula muntu oyenelisa ukuthenga lezo zinto osokudala indlala kakhulu phakathi kwedolobho phakathi komuzi ogcina kusaba kusidalele ubudlamudlamu
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Zanda umgcinisihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association exoxelayo ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi uzaguqula umthetho olawula ukungena kwabantu elizweni ukuze kuqedwe uhlupho lwabatholakala sebehlala elizweni okungekho emthethweni. Uthuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma ngesikhathi sethulela iParliament ukuthi imali ephiwe ugatsha lwakhe izasebenza njani. Umnumzana Aaron Motsoaledi uthe ufuna ukuthi kuvalwe ngci amathuba okufohla emngceleni yelizwe ikakhulu eBeit Bridge ukuze kungabi khona ongena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe imali eningi izasetshenziswa ikomishini yeBorder Management Authority okukhangelelweyo ukuthi iqatshe amapolisa azalinda imingcele. Uthe sekuvele kwaqatshwa amapolisa ngamakhulu amabili 200 okhangelelwe ukuthi aqale umsebenzi kungekudala.
Let me inform you that in the coming weeks we'll continue
kumaviki alandelayo sizabopha kakhulu abantu
in passport fraud and other forms of identity theft as well as corruption.
Abameli bedale leParliamente labo bebethukuthele kakhulu bethi lolugatsha alwenzi okoneleyo ukuvimba lokubuyisela emuva abangenelizweni ngokungekho emthethweni. Ilunga leDemocratic Alliance umnumzana David Ross uthe kufanele lolugatsha lusebenzise imali eningi kuziphathamandla zalolugatsha ezihamba zidinga labo abangenelizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kuqakathekile ukuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe baphiwe incwadi zokufunda lokuthola olunye usizo.
This undocumented South African child is excluded from applying for a bursary.
Kulusizi ukubona abantwana behlupheka ngezizathu zokuthi abala ncwadi ezifaneleyo.
Denied social support and led to the abuses of informal employment.
Abanye bathe kudingeka imali eningi yokubuyisela labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa kilunga le-Economic Freedom Fighters unkosikazi Lerato Tito uthe bona abavumelani lokuthi kusetshenziswe imali ezinkulu kuxotshwa izizalwane zakwamanye amazwe elizweni kodwa bakhangelele ukuthi kukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi amanyane angabadlulilani.
As the EFF, we condemn the undebated xenophobic sentiments driven by hate of our African...
Thina njenge EFF asivumelani nokucwaswa kwabantu bakwamanye amazwe. Yikho okufanele silwisane lapho.
Holding hands with vigilant groups assisted by the police.
Sokuba nengilolugatsha luveza sobala ukuthi uhlupho olukhulu lwabangena elizweni ngokungekho emthethweni ngolwalabo abadabuka eZimbabwe. Unyanga ezadluleyo kumenyezelwe ukuthi kulabe ezimbabho abaphose bafike kunkulungwane ababanjwe bengena elizweni kungakapheli efike. Ngakolunye uhlangothi izizalwane zakule South Africa ezibalisa inhlanganiso yedudula lazo zilubhedu sithi abezimbabho ababuyele kubo ngoba babathathela imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi wethuselwe ngamapholisa watshiya lolu hlelo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzithi laye ngumzukulu wakoKhumalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.